government yona vele ngayiphume egcikini endaba zama meetings. So khathesi akula ma scheduled talks so far the government. But esikukhulekela ukuthi nxa igovernment inga decide uhlanga labo dokotela ibiza ama leaders ethu bekhulumisane bebone ukuthi what's the best way forward. Kwenzweni ukuthi abantu bebuyele ezibhedlela ukuze izigulane zincedekane. Kulabanye abalutshwane odokotela lamanesi abalokhu behamba besancedisa ama-patients nje angabe efuna ama-emergencies. But balutshwane kakhulu ukuthi vele singathi ezibhedlela akula ma-services amaningi, akula ama-services agcweleyo okusiza abantu. Ama-army doctors akabuyi, akula ama-army doctors so far ezibhedlela kathesi.
Ungathi ingxaki kahle kahle ezibhedlela kulezi nsuku kuyini? Kuyasebenzeka yini?
Odokotela batshiya imisebenzi, ama-specialist doctors kababuye emsebenzini. Belisana le-government ukuthi i-government ibabhadale imali ekwanayo, imali ethengayo. Behluphana le-government ukuthi i-government ibanike ama-PPE, ama-protective personal clothing, ukuthi bezivikele emkhuhlaneni we-COVID-19. Ama-nurses la akabuyi esibhedlela, lokho bekustrike, lokho bakhala lo msebenzi. Bekhalela khonokho ukuthi i-government ayibabhadali imali ekwanayo, njalo bafuna ama-protective clothing, ama-protective gear ukuthi labo bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus. Loko siyibiza i-government, sikhala ku-government ukuthi ikhangele isikhalazo lesi ukuthi bethengele odokotela, bethengele amanesi impahla zokugqoka ukuze bengabambi umkhuhlane we-coronavirus. Okwamanje izibhedlela kazilabo.
Ama-district hospital, ama-provincial hospital, nama-central hospital. Ukuswelakala kwe-protective personal equipment kukhona indawo zonke. Amaphilisi ashort, imitshina yokusebenzisa kayikho. Ukutestwa kwabantu i-coronavirus akutholakali ezibhedlela. Ikubona lama-reports ama-patients, izigulane ezifayo, lokho sazama ukuthi zitestwe umkhuhlane we-coronavirus egcwele these days. Umnyaka edlulileyo lama-months adlulileyo ebengabhadali imali ehambelana ngemsebenzi oyenzwa ngodokotela. Odokotela bafuna imali bebhadale ngemali ekwanayo, bebhadale imali yama-US dollar ethengayo. Nothi ama-RTGS ama-bond lawa angasathengi lutho, aluza iivalu nsuku zonke.